Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 kuMabasa 2021 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela sempilo leselupane hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe kupheleni komnyaka ozayo. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo mkhulu weCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi basemakhaya njalo baphila ngokulima, so okwamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni eright ukuthi bengashiya be-Congress.
Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England Queen Elizabeth uPrince Philip obele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu.
Njengezisalwane se-Afrika kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe or to influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume ngokuxoxisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kaMongameli njalo engumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela seLupane Hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe kupheleni komnyaka ka-2022. Lokhu kwethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle olugcizelele ukuthi uMnumzana Chiwenga uphinde wanikeza isibhedlela sempilo imali yokulungisa imitshina yokusebenzisa kugatsha lweradiotherapy egoqela ukuthi kube lamagetsi ngasikhathi sonke, i-uninterrupted power supply. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus lilokhu lisidla ubhedu elizweni njalo lihlasele abafika phose ikhulu 95 izolo kuphela labulala abathathu. Ngalokho abantu asebahlaselwa ileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37,147 njalo asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,535. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane owe-vaccine lomkhuhlane owe-vaccine luyaqhubeka. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo omkhulu oweCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Umhlangano lo wawukhangelelwe ukuthi uqhutshwe kusukela mhla ka-30 kuMabasa kusiya ku-2 kuNkwenkwezi. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana iPitule Maphosa uthi lokhu kukhalazwe ngamalunga ebandla lakhe ngoba iningi liyavuna.
Idale le National People's Council lihlalile namhlanje emva kokubana ama provinces ambalwa ecele njalo anikeza i recommendation yokuthi umhlangano weCongress obufanele ube khona mhla ka 30 April kusiya ku 2 May udluliselwe phambili ngezizathu ezihlukahlukeneyo. So ngakho sihlale umhlangano we-special session obule agenda yena le uthi sikhangele indaba ye-Congress. So okuqakathekileyo okuphumileyo emhlanganweni lowo yikuthi i-Congress yethu isidluliselwe phambili sibekwe kunyanga ka-August 2021 So by 31 August izobe sibanjiwe iCongress without fail njalo sisiya ku Congress leyo ama programs nama processes akade ekhona ayaqhubeka esiyaphambili awokulungiselela umhlangano lo weCongress njalo kuzaba le audit saba ingxenye yama processes alandelayo umbaqhubekayo ukuze sibe lomhlangano weCongress ophumelele ama provinces anikeze izathu esihlukahlukeneyo ezibangele ukuthi becele ukuthi idlulisele phambili okunye okuhlanganisela ukuthi abantu njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye constituency yezaphu eningi enkulu basemakhaya njalo baphila ngokulima so okamanje basavuna izilimo zabo azika bekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya beku-Congress so ngesinye sesizathu abasinike sezona ukuze sazi ukudlulisela phambili i-Congress.
Lo ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ukusenjalo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selimelele impendulo evela kuhulumende weZimbabwe kulandela ukutshengisela kwawo ngandawonye lenhlanganiso ezijiyeneyo esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland. Amalunga ayisishiyagalonyawo emthwakazi Republic Party alokhu evalelwe entolongweni esetheswa icala lokubangela udlakela kulandela ukutshengisela kwawo kobulawayo eduzane lenkamba yamapholisa esola athi ukuhlukuluzwa komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leli lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela ivalweni olukhulu njalo akhululeka ingangena kwele South Africa kukanti afuna udaba lwegugurawundi lulungiswe. Isikhulumeli saleli bandla ikwele South Africa umnumzana Velile Moyo onguye owethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kulelo lizwe usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njengemthokazi Republic Party yesatshengisela ePretoria eEmbassy yaseZimbabwe mhlawumbe abanye bakubonile-ke kubo Facebook lapha nakubo Twitter baphakamile impela abantu bakomthwakazi ngobuningi bawo ama-stakeholders achiyeneyo ahlangane embassy abantu bebefika mhlawumbe more than 300 akade belapho-ke behlabelela izingoma betshengisela kwasekuhanjiswa kwama-demands ethu ebesiwaphethe almost 10 of ama-demands abesinawo sawasubmitha e-embassy abalwa belalela be-embassy bawathatha ama-demands basayina basala le copy nathi sahamba le copy elinye icopy lasala namapholisa SAPS ukuthi kube ngufakazi kusasa. So kuma demands ethu ke sishilo uhulumeni ukuthi sikhangelele ukuthi kuseyafika u 3 months uhulumeni waseZimbabwe abe ebonisile ukuthatha amanyathelo akhangelelwe kulama demands esiwahambise kuye uhulumeni waseZimbabwe. So kusho ukuthi ke silapha nje njengomntwakazi siqaphile nje silalela ukuthi uhulumeni uyayithatha le ndaba serious noma ke uyayithatha kudedengu nje ayithathe njengento yokudlala.
Ubona ubandlululo luluningi kakhulu yini olwenziwa ibandla leMthwakazi Republic Party kumbe kulokukhethana ngemihlobo?
Inhlupho zeZimbabwe ziningi kakhulu ngoba vele iZimbabwe yayakhelwa one emangeni. Iyakhelwe emangeni kwase kumele ukuthi iqhubeke isakhelwa phezu kwamanga. Kuyikho okubona manje kusenzakala kubo MDC akusiyo nto entsha, yinto ebivele ikhona thina sayibona kudala nje abantu beMathebeleland ngoba indaba ze-tribalism aziqalanga manje, zaqala kudala. Kodwa-ke njengoba uhulumende wakhona lowo vele ebusa eselesikhathi eside ebusa ucuku lwakhe ayelwenza eMathebeleland useqhubeka elwenza la kumabandla aphikisayo akhona ngale Harare fund labo MDC ende kasoza yekele ukuqhubeka kwenza khona lokhu ngaphandle sesimthatha uhulumende lo simfake ku-accountability akwazi ukuthi abuyele emuva akhangele ukuthi ubesenzani 40 years zonke lezi yini aseyakhile engenza ukuthi abantu bebe yination bebebambana bebe yinto eyi-one. Thina njengabantu beMathebeleland sesifike kuthiwa lokuthi sesiqalise ukuthi sitoyitoye sibonise ukuthi kasivumelani lokhu kwenziwa nguhulumende. Silokhu sathi mhlawumbe uhulumende lo uzathatha i-responsibility alungise kungalinganiswa phakathi kwelizwe kodwa akakwenzi lokho.
Lowo ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party wele South Africa. alokhu etheleka amazwi enduduzo okulandela ukutshona kobengumyeni wendlovukazi ye-England uQueen Elizabeth. UPrince Philip obele minyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
IZimbabwe lomhlaba jikelele bakhala lemuli kaPrince Philip obeyindoda kaQueen Elizabeth. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usethe wakhala lezwe leUnited Kingdom ngokukhothama kukaPrince Philip enkundleni yebulenjini yeTwitter. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube laye ukhala lemuli kaPrince Philip.
Sithi dudu esizweni samangisi ngokulahlekela kwaso yindoda yendlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth wesibili. Sisithi ukufa akujwayeleki, akwehlanga lungehlanga. Lanxa umuntu esemdala okungakanani, ukufa asonto eqondileyo, akulindeleki, kakwamukeleki. Ngakho ngalamazwi enduduzo sithi kabaduduzeke. Bese sicela-ke ukuthi ngemva kokubekwa kwakhe osedlule emhlabeni, sibe lobudlelwano obuhle lamangesi, okuza kwenza ukuthi silungise ukufa kwabantu ababulawa yigugura hundi, abayizinkulungwane lezinkulungwane. Kulethe ukuthula emndenini lokuhlaliseka phakathi kwabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi laye ukhala lemuli kaPrince Philip loba nje babethumba umnotho wamanye amazwe.
Ye, sikhala ndawonye lamuli yaseBritain ngalesi sikhathi ehambile uPrince Philip, the Duke of Edinburgh, enalo kade indoda njengabesikhosini kukhona sibili akade bekuinfluenza. Hayi aseBritain kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. So sithathalela ithuba ukuthi sikhangele emuva sinanzelele lapha ahambe khona laloko kade ekwenza. Siyananzelela ukuthi njengezisalwane se-Afrika kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume nge-reconciliation sikhulume ngokuxoxisana mhlawumbe sesikhangela the imbalances that brought along by colonization.
UPrince Philip ubezalwa eGreece, ezalwa nguPrince Andrew, unina unguPrince Alice. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezenzakala eMelika, umongameli Hassan Rouhani we-Iran ubone kumabonakude namhla ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa iziphathelane le-uranium esetshenziswa kuzikhali, ngapho ethembisa ukuthi kasoze azibuthelele. Lokhu kwenzakale lelo lizwe linanza iNational Nuclear Technology Day. Elemelika lele Iran sebevumelane ukuthi bekhulume okwesibili eVienna ngeviki ezayo belandele iziqondiso zesivumelwano sabo ngeziphathelane le-nuclear, kodwa ele-Iran lathi izijeziso elazetheswa ngelemelika zingaphazamisa lezi nkulumo. Inkomo sezisifa ezansi emaNdebeleni ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo edalwa yimikhaza, njalo abafuyi benkomo bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu hlupho ukuze kulondolozwe lezi nkomo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokuthilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonaka, iningi labafuyi lijabule lisithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Charles Dube oyisakhamuzi esingezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi, uDube silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lutshwani zidibha gqo, so sizisiba lemikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhaza. Ezinye nje ziphonga ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyakhula angazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane bani lo nje owenza inkomo iqhule nje le ukhanya kulezi sifu futhi sezifuna ukuba le dlonda lezi amapundu emzimbeni lapha.
Umnomzana Dennis Moyo wayisakhamuzi seNandian eKwana North la ukhala ngodubo olufanayo.
Ufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni. Sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zichithelwa zonke. So utsho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingeka ngabohulumende uyangenela sibili ancedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esinye njalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusulelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane mingakhulu emkhaza kuthiwa lisenzima inkomo. So ke manje eyi besidinga uncedo olukhulu kwedlele lokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njani. Leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuye la singena asisize.
Umnumzana Stephen Mathema la oyisakhamuzi seNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Dibha idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo kasisakwazi ukuthi isebenzani. 2 inkomo zethu zilama-lamb skins sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba iinkomo zethu nxa sokuza izulingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kasimali yethu ihamba mahara. Ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo khala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi sithe bathenge umuthi abalazo. So inkomo zigcina sezihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo-foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mdlongwa umqondisi wogatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathanda ngumphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lwakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise kuze zivikeleke emkhuhlaneni ethiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Debra Mokasa sicubungula ukuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Iningi lithengisa impahla ezichiyeneyo.
Iyakhula, you know, abantu babasekho umsebenzi sebeku-informal yonale yokuthengisa buying and selling and lokukhokha amadoda and what else. And kayisezikuphele ngoba i-government yethu kayikabi nama-policies la ayikakhanyi ukuthi yenzani nomsebenzi lokuvula amasekthari. Izinto zonke zilokhu zisiwa, you know, sikhangele i-economy yethu, sikhangele nemali yethu lokhu kusiwa. So abantu they wake up in the morning, they speak up for ngezendisi ukuthi vele ama-street onke izini noma lakhathi esiqovedirale ikhona ama-regulations akhona.
Njengoba abantu abaningi sebephila ngokuthengisa, bayithola yini imvumo kumbe sokuyikuphongwenza nje bengatholanga imvumo kukhansela?
Okwakhathesi council is failing ukuthi icontrol abantu especially the Zimbabwe economy today. Singananzelela ukuthi once iCovid lokuzenza ama regulations yawathena esika khona ukuthi abantu be sanitize begqoka ama mask benze landland nakhona lokuthi sibuyele emsebenzini iqalise ilama strict lokuzenza measures ukuthi kumele uhambe emapoliseni ezikliya ubhadale ama license ezenze but konke khona lokhu ikhansile kayekugqanisanga ngoba izini lakathi ezinoma sikhuluma ayikaniki izini abantu abadisplaswayo from etown ayikabaniki emalokithini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asesemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedele abantu emalokithini ngingangikhuluma ngamalokithi ngikhuluma amawadi ukuthi at least umuntu osuka othuka emarket ethengisa amadempophoma kuward 9 then ethengise amagogo unaye uward 18 isithi khansile kayikafikeleli khonapho so ithanda ukuthi abantu bayaphongaungena nje ezitresini bethengise sibeze sikhuluma futhi nakhona lokho ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isuke yacansa kakhulu ekhulu ufizi kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka so at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi bemithe that target uthole ukuthi abantwana abaningi kabakho ezikolweni kathesi so uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba nomntwana bonke basezibredeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engxenye umntwana amele ne-certain plan ezavulwa
sake saxoxa lawe kuwona lo msakazo sithi amanye amalunga enhlanganiso yakho athengisa impahla esebenzisa uWhatsApp lokunye kwenziwa njani lokho njalo baningi yini abakufinyelelayo
okay for those abakuma associations they are benefiting a lot because ama associations they've got ama programs like in my SBVPA we've got ama programs esinawo ukuthi bayangena kuma WhatsApp bethengiselana izinto zabo bethengele labo be-advertise you know for those again abangekho kuma associations yikho lapho kuhlupha khona ngoba baphonguka mhlambe uzizisile waphuma ubaba lo mama behambe kanye labantwana bengela izini le-direction yokuthi well sesiphumile siyathengisane and singaphi kwakhona and lama-business opportunities abo engaqati ukuthi vele asukela ngaphi langa so ini nathi sithi thina abantu bebulawayo kabambini kuma-associations isithi khansile lama-associations ayi-recognize about 9 so umuntu uyachuza i-association yakhe ayibona engathi ihambelana layo esebenzelana layo layo futhi ama-associations analawa ahamba ku-city council esiyaphiwa whatever i-city council esifisa ukuthi ngawo ubulawayo uyathuthuka ngawo so lawa babengekho khona kunzima of course kaje besidinga-ke si-fighting for one customer bengu-1, 2, 3 yifande ukuthi kwezinye isikhathi kucina sokuzela kucina umizise kubiwa ukucina sokulamavendazi abhazeneyo kulamavendazi abazelobangenzi i-customer e-1
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ngengelichiyo kwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lingali tshona njani isulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Mr. Gande
ungathi uErnest Sibatha ungubani kahle kahle?
UNST Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi melo katfio. Yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo 2009, of which senginama album afika 4. Ingoma ezikhona manje zibuthelela zonke, they go up to about 26 ingoma engizikhumbula enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokule rekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa, ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalowo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labezokholo ikhona ethi siza Jehova, njengoba sihlangana nalesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lamilele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlalalele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhona ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ivudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +2 67 75 16 9805. Noma ku email ethi yona ernestosebheights@gmail.com, kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sibatha, noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
wena ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli nabalandeli nabo bonke abasupporta in music. Ngithi phambili ngothando.
Lo ke nguErnest Sibata ebesilaye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezaphu lithi umhlangano walo omkhulu weCongress usudluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi konalo umnyaka. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.